obukhono osobusenzakala phakathi kwelizwe obukugcina inyama njengesidumbu ukuze ingonakali idlulele phambili isetshenziswe insuku ngensuku ezilandelayo. Lokho kubangwa yikuthi sekuswelakala amandla kagesi elizweni sekuze kuletha abantu ukuthi benze into egange ngendlela eyisimangaliso. Kodwa-ke asingeke sibasole bebodwa laphana singakhangelanga imbangela, impande zalokho kungumbuso ongamanga kahle othetha amandla kagesi wenza ukuthi abantu baze baphile ngayona lindlela asebephila ngayo.
Khona selikelezwa na ukubana abantu abadla inyama elemithi yona le balimali okunganani?
Asikahlangani lomuntu yena ngokwakhe esingathi usevele esibhedlela sebuyahlolwa ukuthi kungabe kunjani, kodwa laba abazi ngezempilo bayatsho nje ukuthi into eyokugcina isidumbu, umuthi wokugcina isidumbu ngeke ungene esiswini somuntu uyeke ukulimaza umuntu, ngeke uyekele ukulimaza ingqondo, ngeke uyeke ukulimaza amakhaphu, ngeke uyeke ukulimaza isibindi, izinso kanjalo. Izitho zomzimba ziyalimala ngezinto ezinjengoba vele kakwenzelanga ukudliwa, kuyikhemikhali ngokunjalo kuyalimaza. Kusho ukuthi abantu abaningi bazaba nemikhuhlane ekhona okwamanje kusenzeka beqeda ukudla, kumbe ezakuza phambili le kulokhu kusidla kancane kancane okunjalo empilweni zabo.
Wona khona inamabhutha eselizwile ukuthi asevaliwe ngodaba lonalolu ngoba sizwa kuthiwa eHarare asemaningi kakhulu.
Ye, bayakhuluma ukuthi liyana ibhutha iphiwe inotisi, kodwa bayakuphika bona laba bamabhutha bathi hayi azange senze into enjengaleyo. Uhulumende wethu inkinga yakhe usebenza kusensitha, akavezi izinto ngokusobala ukuthi hayi nansi ingozi, ngokuba uyakwazi ukuthi nxa ekhuluma ngalokho abantu bazakhomba ngakuye bathi bona hayi wena ngoba ngesona lesi simo ukuthi abantu baze benze izinto ezigangeka ngalo. Kodwa-ke ngabe bevinjelwa ukuthi bangathengise abantu abanjalo kuyabe kwenza into eqondileyo ngokomthetho, ngokuba into esikhangelayo yingozi esebantwini abasuka bayethenga inyama. Akula mehluko lokuthi umuntu akuthengisele inyama yenja kumbe yedonki kumbe eyehashi, akuthengisele sithi ngeyenkomo kumbe ngeyembuzi. Umuntu onjalo uyabe sona kakhulu okufanele ukuthi ajeziswe ngokomthetho. Kunjalo labantu ababegcina imali besondla inyama ngokusebenzisa imali yokugcina imithi yokugcina izidumbu, benza into egange kakhulu okungafanelanga yamukeleke. Yikuthi silo hulumende oqinileyo ukucindezeleni kodwa obuthakathaka nxa kusize kufikele abantu namalungelo abo.